Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithatha ithuba lokubonga uJonga Khandemiri osiphathele indaba ngolimi lwesiShona. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 15 Hlolanja 2023 ngugeyino kumete Saidi. Endabeni zethu namhlanje
isikole DPC siyaqhubeka sikhula lama areas azoqhubeka akhona ngoba asina capacity ngoba asina mthela kumbe asina mali eyokuthi sibhadale.
Umphathi Ntambo wezomnotho uMnumzana Mthuli Ncube namhla uthe sokuhlelwe umhlangano lenhlanganiso lamazwe aboleka eZimbabwe imali ezigoqela ibhanga lamazwe omhlaba iWorld Bank lezinye.
Mabuya futhi la kokwazonidlidlithiza ngapha kwandidlidlizile okulamanxeba la mabi khona la. Nakho ngabona ukuthi lapha toilet vele kwasokufunga undonsi. Ngakufinyelela futhi emlonyeni khona pha. Kwahle kwangekela futhi kukusala kwakhe emanzini.
Owesifazana oleminyaka engamachumi amahlanu lantathu yokuzalwa 53 uphephe kufeni ngemva kokubanjwa ingwenya echapha umfula ukana elusulu emangweni welupane. Ugatsha olubona ngokuphathisa abantu abangaboniyo olwe Zimbabwe Council for the Blind luphakathi kokuqhuba imhlelo zokuhlola labo ababulawa ngamehlo ngaphandle kwembadalo. Zonke lezi indaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umphathi Ntambo wezomnotho uMnumzana Mthuli Ncube namhla uthe sokuhlelwe umhlangano lenhlanganiso lamazwe aboleka eZimbabwe imali. Lezi nhlanganiso zigoqela ibhanga lomhlaba iWorld Bank, African Development Bank, European Investment Bank, kanye lamazwe alitshumi lasikhombisa abumba iqembu elibizwa ngokuthi yiParis Club of Creditor Nations. Injongo yalumhlangano ngeyokuxoxisana ngezimali ezakwelediswa iZimbabwe ezilokho ezingakabhadalwa. Lenhlawulo okwakumele iphiwe abamhlophe abasuswa emaplazini. IZimbabwe isileminyaka edlula engamachumi amabili yamiswa ukukwelediswa imali zinhlanganiso ezinjenge International Monetary Fund IMF lezinye ngenxa yokwehluleka ukubhadala lezo zikwelede. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele loMnumzana Masimba Kuchera ingcwethi yezomnotho.
Kuzathatha isikhathi ukuthi kulungiseke ngoba isikweletu esinaso yintandakatho yesikweletu. Isikweletu lesi sidlela kathana kubo 2000 uhulumende sehluleka ukubhadala isikweletu esasikhona ngaleso sikhathi. Kodwa sibona ukuthi uhulumende waqhubeka ethatha izimali njalo kule ndaba le yokuthi kumele bacompensate ama-white farmers kumbe abalimi labana ama-white farmers. So uzabona ukuthi isikweletu se-PC siyaqhubeka sikhula lama areas azoqhubeka akhona ngoba asina capacity kumbe asina mthela kumbe asina mali eyokuthi sibhadale isikweletu lesikhathele.
IZimbabwe yaziwa njengelizwe elinothileyo elilabogolide odayimani lokunye okunjalo. Kuyini okusehlulayo ukuthi sibisele imali zona esazikweletayo?
Owaqala ukuthi ngikhulisa sibile ukuthi ama-minerals lawo amaningi kakhulu kodwa asikabi le ndlela yokuthi bekwazi ukuthi lama-minerals amaningi okungakanani. Asikabi le geological survey ezosiyela ukuthi phansi laphana kulama-minerals amaningi okungakanani. Okwesibili ukuthi kule corruption nenkohlakalo eningi kakhulu kundaba le yama-minerals okuthi igolide okhuluma ngalo lama-diamonds aya phuma lapha eZimbabwe. Singakwazi ukuthi hamba kanjani uthintsha kanjani uyakhumbula ubaba umgabe futhi ubecabanga ukuthi ngalesi sikhathi izimbabwe yalahlekelwa nge 15 billion dollars from ama minerals so uthintsha ukuthi kule nkohlakalo eningi kakhulu okumele ilungiswe ngenxa yokuthi singaba nenzuzo from our minerals
kuzafa kwalungiseka yini konke khonoku ngoba okwamanje ama areas bathi aku 6 billion njalo isikwelede okumele basibhadale siku 14 billion bazakwanelisa yini ukwenza khonoko umhlangano lo mhla ka 23 uyabungwani nxa sikwazi ukuthi asenelisi kuyibisela leyo mali
asiphumelane egcekeni lapha sitshela neqiniso ukuthi umhlangano wamhla ka 23 awungeke ulungise konke okusihluphayo khathesi indaba ekhona ukuthi umhlangano lo engxenye uzenze ukuthi uqale ukukhulumisana phakathi kwe-World Bank le-IMF neZimbabwe kodwa umhlangano owamhla ka 23 ayisiwo umhlangano ozalungisa udubo lweZimbabwe ngoba udubo lweZimbabwe ukuthi sisebenzisa njani izimali esizitholayo from ama-minerals esizitholayo from i-economy yethu njalo singakhulisa njani i-economy yethu yilo udubo esilalo njalo angibona ukuthi umhlangano lo uzasincedisa ukuthi silungise wonke ama-problems esilawo khathesi
Umnumzana Masimba Kuchera ingcwethi yezomnotho esixoxelaye ekobulawayo. Owesifazane oleminyaka engamachumi amahlanu lantathu yokuzalwa 53 uphephe ekufeni ngemva kokubanjwa ingwenya echapha umfula uGana elusulu emangweni weLupane. Unkosazana Tholiwe Moyo osesibhedlela sempilo kobulawayo kwamanje ulwisane lengwenya le izama ukumtshonisa phansi emanzini ehlokoza amakhala yazi yamekela waphunyuka kubika intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Spanda
Uma Moyo uwele umfula uKana ehamba lodadewabo kusihlwa kungolesithathu weviki ephelileyo bengaqhize eqhakala uMoyo ulandisa ngokwamehlelayo sephakathi komfula
lengisingwenya singi donsa kulesa sandla lesa sika left ngapha laba abanye bathi kona ukuthi kulomuntu osesijikijela ngimene ngibona osesichaya usisome ngihamba laye lo mkhulu wayiphambili wathi kuthi kulomuntu osijikijela ngoba mina ngangizwa senhlaba umkhosi vele ngithi my lord my jesus save me
uma moyo ukicane lalingwenya enzikini yomfula imbambe ngamazinyo ayo
ngabuya futhi lakho kwazonidlidlidliza ngapha kwandidlidlizile okulamanxeba la amabi khona la nakho ngabona ukuthi lapha thuleti vele kwasokufunga unidonsa ngakufinyelela futhi emlonyeni khonapha kwahle kwangekela futhi kukusala kwakhe emanzini ngagaqa-ke lapho lo mzimba lawa wawusavuma kwakuthenzeni laphana ngathi daca ngobuya sisibamba nzama ukunidonsa sebenidonsela khatshana ngalo ukuthi kungandilandeli sebethole lo godolo lana ukuthi bakutshaya nxa kungandilandeli inja yethu yangikhaya enkulu yayisilandele emuva kwahle kwayitshaya lana kwahle kwadelisela kuyindlala yayo khona pha
ingwenya le imlimaze kwamagama amamoyo amanxeba alawo ayesabeka
ngilimele kakhulu esandleni sokunxele asibambe siqamukele isandla ngilimele emlenzeni lo okaleft kodwa wona ungcono uyanyathela umlenze ka-left lo kodwa ulenxebela ikhulu sibili kusosithi umlenzo oka-right kukhwela kusiye sibono lapha yolimele kakhulu ngiyabonga okhansila bami babuye bazombona MP bamasithole ba-women's league babuyile bazombona omama bashuda lami khonapha amapikitsha banika isipho esimangalisayo sama-fruits
ekupheleni komnyaka ophelileyo ingwenya yabamba yabulala umnumzana Majaha Ndlovu wesilobela usiphatho Ndlovu indodana kamuyi ulandisa ngokwamehlelayo
kwaba kubi kakhulu ngomnyaka ophelileyo lapho esasithiya inhlanzi lobaba esifuleni uGwelo ubaba wawisela ingwane yakhe by mistake emfuleni waseyeqela phakathi ukuthi ayidobhe wahlaba umkhosi kanye nje kanti sebanjwe ingwenya yacwila laye phansi ngamemeza ngihlaba umkhosi kodwa angitholanga muntu ngabona amanzi sebomvu igazi ubaba wadliwa kanjalo ingwenya wafa kabuhlungu
ukanti umnumzana Khuri Nafsi Yansundu webhinga uthi ngenyanga kalwezi nyakenye waba lomnyama omkhulu kodwa ubonga impilo
ngagijinyiswa zindlovu ngase ngisiqela emfuleni womlibizi ngapha ebhinga. Ngithe ngisaswima ngizwa sengibanjwa into enganiyinsimbi kanti ingwini. Ngalwisana layo ngifaka isandla sami emlonyeni wayo ngasizwa ngabanye abangena logudu bayichaya yangekela yabalika. Ngalahlekelwa lunyawo olwadlithizwayo ingwenya le engokubongayo impilo lanxa sengiyisilima.
Kulezi nsuku izulu liyana kwamagama eZimbabwe, imfula emnengi igcwele. Usikhuqa mfundo solwaye ngwenya uthi abantu bemaphandleni kumele balimuke nesikhathi lesi sezulu.
Abantu bayaxwayiswa ukuthi bangaze bangena emfuleni ngoba ingwenya ziyaluma sibili ziyabulala, njalo imfula iyakhukhula abantu ibulala abantu. Yikho likunanzelele khonokula nxa umuntu ejahile engaze wangena umfula uchitha amanzi yingozi embi kakhulu. Xa umuntu usethe walunywa ingwenya njalo waba lenhlanhla ukuthi ayiphunyuke izinyo lakho naliyayenza ukuthi umuntu abe lobomvu. Yikho abantu uthole ukuthi babe sekumele ukuthi baklinwe izilonda lezo ngoba ziyabe sezibola.
Ababona ngenyamazana zasendle Parks and Wildlife Management bathe ingwenya zikhokhela ekubulaweni kwabantu kwele Zimbabwe zilandelwa zindlovu. Ukuna kwezulu kakhulu sokusenza inani labahlaselwa zingwenya bechapha imfula liqanse lalo elizweni. Ngimele Studio 7 ikamramu eza Jesus Banda.
Gacha olubona ngokuphathisa abantu abangaboniyo olwe Zimbabwe Council for the Blind luphakathi kokuqhuba inhlelo zokuhlola labo ababulawa ngamehlo ngaphandle kwembadalo. Lolu gacha lunxusa abantu ababulawa ngamehlo kumbe ababona buvila bana ukuthi baye lapho oluqhubela khona inhlelo zalo endaweni ezifana le Victoria Falls, eNyanga, eManicaland lakwezinye indawo ezichiyeneyo eMashingo. Victoria Falls uhlelo lolu luqale mhla ka 13 kulinyanga njalo lugqitshwa mhla ka 17. IZimbabwe Council for the Blind ithi baningi abaya esibhedlela se Victoria Falls lapho eqhubela khona inhlelo zayo ukuyadinga usizo. Sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi kuleli dolobho i Victoria Falls Residents Association umnumzana Kelvin Moyo yena othi bayalujabulela lolu hlelo.
Uhlelo lolu lukhona eVictoria Falls liyenzakala. Umqhafazo uke waba khona wathunyezela esingathi kuma social media njalo le ndaweni esijeneyo okunjengokuthi abantu beVictoria Falls bayakwazi lokho ukuthi kuzabe kulabantu amadokotela amehlo azabe ehlola enceda abantu. So thina sithi kuyinto enhle ikhisimusi iza kanye ngomnyaka njalo uhlelo lunje imali ubuya thina singelani singelazimali ezisingazibhadala sithi izakhamizi ezihlutshwa ngamehlo kusamele ziye khona. Siyakwazi ukuthi amehlo yinto ehlupha abantu abaningi njalo kusenza ukuthi i-economy yethu yeZimbabwe iyancedakala ekulithini izisebenzi eziqhubeke zibe semsebenzini zisenza umsebenzi wawo njalo zithola inzuzo ngomsebenzi. So sithi akumelanga kube labantu abazaba lohlupho lwamehlo isikhathi sabo singakakwani.
Kukhona yini ongakutsho Moyo mhlawumbe kulabo abahlutshwa ngamehlo ekade bengakezwa lutho ngalolu hlelo?
Siyaloyisa ukuthi umuntu wonke oseVictoria Falls ozwa le imeseji ikumbe lo umlayezelo kusamele ekhona esibhedlela e-eye clinic ukuthi behlola amehlo. Laphana ke babethola njalo usizo olunenge kungabe kuyindlela zokuthi kusamele bephathe njani amehlo kumbe begcine njani bezigcinele njani ukuze bengaze babula ngamehlo njalo balalo usizo esingathi i-expect information abayengayinikwa ukwenzela ukuthi bengaze babalohlupho lwamehlo. So uhlelo lolu nkomo siyalomukela silowamukele ngezandla zombili. Siyabonga njalo ekuthini akulamali ekhutshwayo lapho ekusizweni lokho okufana njengokuthi iVictoria Falls yakwazi nje ukuthi ike ba affected ngenxa yeCovid ipandemic edlulileyo le eke yahlupha inani lenzuzo yaphela eFalls, but ke okamanje sokungani sokungcono okunjengokuthi njoba kathesi izakhamizi zeVictoria Falls zithole uhlelo olunje lungathwa alubhadalwa kusamele kubaye esibhedlela bengcedwa bethole usizo.
Umnumzana Kelvin Moyo, umgcini sihlalo enhlanganiso emela izakhamizi zeFolosi eVictoria Falls Residents Association. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isehlakalo sokudubulana okwenzakale ekolitshini eleMichigan State University ekhonapha eMelika sithiya abantu abathathu befile kwalimala kakubi abahlanu, kubika amapholisa aleli kolitshi. Onakekelwa ukuthi nguye ongabe eqalise lokho kudubulana owesilisa oleminyaka engamashumi amane lantathu 43 ubikwa etholakale efile ngamanxeba okuzidubula. Abeqembu labahlamuki abalwisa kwele DRC abe M23 babikwa beqhubeka behluthunelwa umhlabathi esigabeni seKivu osokudale ukuba inkulungwane lenkulungwane zabantu makhaza babalekele imizi. Inkokheli yalesi sigaba ibika ukuba inkamba yeziphepheli eye Lavert isigcwele okwedlulisa amalawulo ngabantu ababalekela ukungahlaliseki okusesigabeni esenyakatho yelizwe.
South Africa ngafika ngo-2008 kodwa ngibengihamba ngisiya ekhaya leke ngihamba nje ngabo December lami njengabanye bengihamba nje.
Wenzani khonapho kwele South Africa?
Hayi mina ngisecurity.
Esigabeni lapho esikhangela ukuphathelane labadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe. Namhla uGibbs Dube weStudio 7 uxoxa lomnumzana Thulani Ndiweni ongelamaphepha okusebenza lokuhlala kwele South Africa.
South Africa ngafika ngo-2008 kodwa ngibengihamba ngisiya ekhaya leke ngihamba nje ngabo December lami njengabanye bengihamba nje.
Wenzani khonapho kwele South Africa?
Hayi mina ngisecurity, ngisebenzi security South Africa. Ngisebenzele Kempton Park duze lase-World Term Airport.
Ujova njani khonapho?
Hayi khona kunzima ngoba uma ungalamaphepha bakunika leyo mali nje yokuthi udle ubhadale irenti ugibele kuphela. Ngoba uma ungalamaphepha vele akulama-rights, ngazi kubuya imali yangikhona ishota awu-complain. So kunzima, kunzima kakhulu kakhulu okuphindiweyo kakhulu vele.
Awulamaphepha okusebenza khonapho aweZimbabwe exemption permits? Awulakho khonokho?
Amaphepha e-security, i-security ine-certificate sayo, ine-certificate for security. So uma ungala-certificate ngoba ino A, D, D, E. So uma unganamaphepha ayo straight bayakurobha ngoba kulalapho ozocomplaina khona.
Singathi kodwa ukusebenza khona apha e-South Africa ulawo ama-permits lana aweZimbabwe exemption permits?
Hayi mina ngithathanga, nginayo.
Ye, akutsho ukuthi nxa ungelayo kusebenzeka njani manje?
Akusebenzeki khona, sebeleke sivikana labo mthetho, sivikana nabo kuphela, akusebenzeki, kunzima. Sesikhulekela nje ukuthi sithi abantu ma bengavota kahle lo nyaka, hhayi singabuyela sibile kha.
Siyabona ukuthi kulabantu abaningi eZimbabwe abasebenza bengela maphepha. Pho bagcina besenzani? Usicina usebenza njani nxa amaphepha ehlupha kangaka?
Akusebenzeki kahle nje, kungena khonalokho nje ukuthi umuntu engakubiza ethi ngicela uzongiyenzela lokhu uyahamba yokwenza, kodwa kube ukuthi ukunika leyo mali yena ayicabangileyo ukuthi akunikiwe ngoba awulakucomplaina, awula nto ongayenza. Yikho ngisho ukuthi lo nyaka nje abantu uma bengavota kahle shuwa singajabula njani.
Wena awusozuye vota yini?
Nginaso isifiso sokuyavota. Manje inkinga yami nginomfazi, so umfazi le ngane encane ene-1 month, 2 weeks, imembhekayo lo mntwana nomfazi. So ngoba imali yami kahle ayifikile 4,000, so kunzima ukuthi ngingakwazi ukuthi ngiye ekhaya. Kodwa isifiso sami ngifisa ukuhamba, ngifisa ukuhamba ngenhliziyo yami yonke, kodwa kunzima ukuthi ngiye ekhaya, ngitshiyela abantu bengadli lutho.
Pho-ke nxa uhola imali encane kangako uphila njani khonapho mfowethu?
Kudliwa wona amakhabishi nje lamagwili nalokho ukuthi lami mami ngithenga hola ngaleleyo langa, so ngudobha nje ungamaphisi khonalokho emashopu ukuthi silale sidlile. Akhona kunzima impela, kunzima. Abanye khona vele abasebenzi, so eyi kunzima kakhulu, kunzima kakhulu. Kunzima
manje. Asithi-ke uholile namhlanje, imali leyo oyiholayo ikuthatha isikhathi esinganani ingakapheli pho ngenyanga?
Ngoba kahle kahle mina kule imali yami ngoba ngicabanga ukuthi imali yami mayingihole kahle iyabe ikhonapho kubo 3.5 kenvele ngithathe 2000 nginike umama kube ukuthi uyenza ukudla kwakhe lokuza lokubona imntwana then 1000 rand ye kumastanda kube sokusala ne 500 leyo yenza ukugibela ngayo lokho okunye hayi ngisakhona ukukwenza kumele kuphele kanjalo.
Ye valelisa uZulu ubatshela abantu ukuthi impilo kwele South Africa imi njani.
Ya impilo yala South Africa inzima kakhulu 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 uthi at least ngabe nje abantu bangavota kahle 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 kungaba ngcono okwamanje kungathi kusesengcono nyana ngicabanga ukuthi yabona ma sithi June May ngoba kubo May, June, July ngicabanga ukuthi vele kuyathi kunzima kakhulu ngoba la maphoyisa ngicabanga ukuthi azobe sengena door by door. So kunzima okwamanje kunzima ma sibona nje kuzoba nzima kakhulu vele ukuthi ngabulayo angiboni ukuthi kukabe kulo muntu okhona ukusebenza ngiweye okungakhona ngoba ama-permit nje angathi azophela kubo June, July khonapho. So kuzoba nzima kakhulu ukuthi ngisiya le phambili abantu bekwazi ukuphila.
Yeah.
Ngoba ngicabanga ukuthi ngaleso sikhathi bazobe sebefaka ama-volunteer ngilogishi ngelogishi ukuthi bebone be-mount ukuthi kula mazimbabwe abahlala kuphi. So kuzoba nzima vele kakhulu.
Lo ngumnumzana Thulani Ndiweni odabuka eZimbabwe ohlala kwele South Africa.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Inani labeZimbabwe abasemajele kwelebutswana libikwa liqonga okwethusayo eminyakeni edluleyo selingaphezu kwamakhulu ayisithupha 600 kulabo okuza abadlula amakhulu aficaminembili 800 iningi liyizizalwane zeZimbabwe. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umphathi ntambo okhangele ngezemajele kwele Botswana umzana kaHiso Musi usanda kutshela idale lephalamende ukuthi inani labo kuza abasemajele kwele Botswana liqongile eminyakeni osanda kudlula. Ngemva kwesikhathi lapho inani ekade phose lime ndawonye eminyakeni emibili esanda kudlula kube lontshintsho ngomnyaka ka-2022. Lokhu kungabe kubangelwe ukuthi ngomnyaka ka-2020 lo-2021 umkhuhlane we-COVID-19 obahile ungela ukuhamba-hamba okuningi. Kodwa uMusi uthi abo kuza abekade bengamakhulu ayisithupha sebedlula amakhulu ayisifica munembili 800 abezimbabwe bona bangamakhulu ayisithupha lani 601 beqonge besuka kumakhulu amahlanu lasikhombisa i 507.
That during the 5-year period in question, the number of prisoners has been reducing for both citizens and foreigners. In summary,
eminyakeni emihlanu sibona ukuthi inani labantu abasemajele abakithi kanye labokuza liyalisehla. Kodwa eminyakeni edluleyo sibone ukuqonga kwenani labasemajele kugoqela labokuza.
Umusi uthi emajele eBotswana abafikayo bavalelwa ukhangelwe isisindo samacala abadalayo.
The prison service classifies prisoners and assigns certain category classes of prisoners to different prisons in accordance with the regulation.
Asibafanga sisebenza imithetho yethu yamajele kusiya ngokuthi badale amacala anjani. Lokhu kwehlisa ukuthi kumemetheke ubukiwi kwabanye abaziphethe kuhle.
AbeZimbabwe kwele Botswana abafana lomzana Dumezwe Ncube bathi noma inani labekhaya liphezulu emajele lokhu akumangalisi.
Yeah, it's of concern ngoba uma ukhulunywa ngecrime ama number phezulu ama foreigners adala amacala ngapha ngabantu bakithi abavela eZimbabwe. Amacala lawa sikhuluma ngeborder jumping kumbe illegal immigration. Yithi lapha iningi labantu yithi abantu beZimbabwe. Lokhu it's a reflection nje yezinto ezenzakala ekhaya eZimbabwe okubangela ukuthi abantu becine bebalekile emazweni afana njengeBotswana.
Umnumzana Andreas Sibanda ohlala eHabron laye utsho umbono phezu kwalolu daba.
Ukuphela kwenani lezibotshwa ezivela kweZimbabwe ezigcinwe lapha okugcinwa khona izibotshwa lapha eBotswana kutshengisa nje isimo esisekhaya ngoba ungananzelela iningi lamaforeigners alapha ngabavela eZimbabwe belethwa isimo esingamanga kuhle, belethwe isimo esingamanga kuhle, bafica beswele okokwenza lapha. Nxa sebeswele okokwenza, okuba khona ukuthi bagcina beswona obetholakala besendaweni ezingavunyelwayo besenza into ezingekho emthethweni.
Nyakenye eleBotswana lathi liyakhathazeka ngokuqonga kwamacala adalwa kakhulu ngabeZimbabwe labeSouth Africa besebenzisana lezizalwane zeBotswana. Amacala abhahe kakhulu ngawokuntshontshwa usetshenziswa umpopo, imoda ezithwala imali zizo ezihlaselwa kakhulu. AbeBotswana basemajele bona bangaphezulu nje kwenkulungwane ezintathu i-3000. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngeSabron kweleBotswana.
Kapteni weqembu labesilisa elimela elizwe emdlalweni kakhilikithi uCraig Irvin uthi kukhona abakufundileyo njengeqembu loba nje benqotshwe kabuhlungu liqembu leWest Indies emdlalweni wesibili ohlobo lwetest. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma kupheleni komdlalo wesibili ohlobo lwetest abawudlalile iqembu lesihlengene leWest Indies bona ophele iqembu leZimbabwe linqotshwe nge-innings lama-run amane. Ukapteni weqembu leZimbabwe uCraig Irvin utshele intatheli zindaba zemidlalo ukuba basoze belahle imbeleko ngokufelwa kodwa bazasebenzisa lo mdlalo njengesifundo ikakhulu kubadlali abasakhulayo.
Khanyela indlela u-Innocent Kayachaye ngayo ibhola waphinde njalo wajika ngayo lapho athethe khona ama-wickets amahlanu ukudibanise le ndlela uBrandon Mavuta yena oyawabengabili yeqembu kwesikhathi eside adlale ngayo le ndlela iqembu ebesidlala lalo eleWest Indies edlale ngayo ikakhulu kusigaba sakuqala. Uzananzelela ukuba kunengi esingakusebenzisa ukuthuthukisa ukudlala kwethu njengeqembu kumdlalo ezayo.
Ukapteni weqembu leWest Indies uCraig Brathwaite laye uvumelane lo Irvin ukuba iqembu leZimbabwe lilakho ukuthuthuka kakhulu kwelizayo.
Ngibona ikusasa enhle uqembu leZimbabwe ngoba labadlali abaningi abasakhulayo kumele iqembu lelidlale imidlalo eminingi yohlobo lo test ngoba kufundeka lula nxa bedlala. Abadlali bakweZimbabwe balesipho sokudlala umdlalo kakhilikithi kodwa kuza kuba nzima nxa bengadlali imidlalo eminingi eyohlobo lwe test.
Ocubungula umdlalo kakhilikithi uPraise Dumidlakama uthi yena indlela iqembu leZimbabwe elidlale ngayo ikakhulu emidlalweni yesibili ikhomba ukuba usasemkhulu umsebenzi okumele wenziwe yinkokheli yeqembu yokudinga abadlali abalohlonzi.
Iqembu lamaChevrons utshengisele ukuthi alila depth ikakhulu kulabo abachaya ama-batters emveni kokubana linqotshwe eWest Indies emalangeni amathathu. West Indies yena ibethe kanye kuphela iZimbabwe yona in 2 innings yehlekile ukufica isquare sichaya West Indies. Abafana bethu abe a side labe kade sisithi yibo esikhangelele ukuthi in future yibo abazathatha over from kulabo abadlala kathesi batshengisele ukuthi abakabi ready international cricket.
Iqembu leZimbabwe belingela abadlala ababalisa uSean Williams, uSikhanda Raza, uRyan Bell kanye loPlessing Muzarabani kumidlalo yomibili elidlalele leWest Indies enkundleni eQueen's Sports Club kobulawayo. Umdlali oke wadlalela iqembu leNgilandi uGary Balance yena odlale indima enkulu ukuze umdlalo wakuqala uphele zingutshiki lobhanqa laye ukhuthe umdlalo wesibili ngoba enyezwa kuhle. Umdlalo bekumele uthathe insuku ezinhlanu kodwa uhle waphela ngemva kwensuku ezintathu. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Live talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela udaba lwabeZimbabwe abese South Africa abangelangwalo eziphelelwa isikhathi sokuza sokubavumela ukuhlala lokusebenza kulelo lizwe ngonhlangula. Ngehlukani zihlobo sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umphathintambo wezomnotho uMnumzana Mthuli Ncube namhla uthe sokuhlelwe umhlangano lenhlanganiso lamazwe aboleka eZimbabwe imali ezigoqela ibhanga lamazwe omhlaba iWorld Bank lezinye. Owesifazane oleminyaka engamashumi amahlanu lantathu yokuzalwa uphephe ekufeni ngemva kokubanjwa ingwenya echapha umfula uGana elusulu emangweni weLupane. Ugatsha olubona ngokuphathisa abantu abangaboniyo olweZimbabwe Council for the Blind luphakathi kokuqhuba inhlelo zokuhlola labo ababulawa ngamehlo ngaphandle kwembadalo. abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voa.com. Sesilugqiba ke lapha uhlelo lwethu olivalelisayo ngugaino Gumede Saidi.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.